Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose hapana kana muZimbabwe numwe chete. Vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo ukoko vachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Okumangalisayo ngabantu abathi kule nkinga eZimbabwe yekuti bonke ayisizo zizalwane zakulelo. Bakhuluma amanga abawabona kusocial media besemazweni abo. Amanye alawa mavideo ngawezihlakalo zakudala kuthi amanye athathwa emazweni afana leMozambique, Somalia lokunye okwenzakala laseSouth Africa esikubonayo bebe siqamba amanga ukuthi ngokweZimbabwe. Asibona ukuthi yikho okungenza iZimbabwe ifakwe kundaba ezikhulunywa yiSADC. Abakhokheli beSADC ngeke basebenze ngokutshelwa izinto ku-social media. Yikho sebekubonile ukuthi eZimbabwe kulokuthula njalo abantu bazihlelele nje ezindlini zabo. Abalwisana lakho kuphela ludaba lwe-COVID-19 njengamazwe wonke. Lokho kokuthi iZimbabwe kumele kukhulunywe ngayo ku-SADC yimbiko yabantu asebephelelwe. Siyakwazi obekusenziwa yi-MDC lenhlanganiso ezimeleyo eziphiwa imali embassy ye-America ukuthi bengcolise ilizwe lethu besebenza lentathelo izindaba ezizimeleyo
barukunzoku to present Zimbabwe as a crisis.